Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 kuLwezi 2023 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosazana Henrietta Rishwaya lomnumzana Mnyarathi Gereke bathele imthethandaba ukuba bazaqhubekela phambili bevalelwe impela sonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo.
Sithe nje izulu liseduna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakile kusela phahla soluphume lonke.
Izulu lesiqotho elinelona lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu laphidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati emathopo esabeleni seMathebeleland South. I-Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela okwamahola amane ngelanga ukuze abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okuphuma emthethandaba eHarare kuveza ukuba unkosazana Henrietta Rishwaya lomnumzana Mnyarathi Gereke bazaqhubekela phambili bevalele impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Ngemva kokuba abahluleli bethe abasafuna isikhathi sokuhlaziya lezi ndaba andubana bethule isigwebo. Umkhokheli wenhlanganiso yabakomsebenzi wokwemba e-Miners Federation of Zimbabwe, unkosazana Rishwaya, utholakele elecala lokuzama ukuphuma legolide elizweni okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
URishwaya ubotshwe nyakenye esethethwa icala lokutholakala elegolide elilesisindo samakilogram ayisithupha 6 kgs esilindweni sendizamtshina eHarare eseRobert Mugabe International Airport ayefuna ukuphuma lalo elizweni okungekho emthethweni. Umahluleli kudaba lukaRishwaya umnumzana Phisirayi Gwenda umtshele namhlanje ukuba usadinga ukubala olunye ulwazi olusemthethweni emisha esanda kubikwa nguhulumende andubana aphume lesinqumo sokuthi angamgweba njani. Igqwetha likaRishwaya umnumzana Oliver Marwa ubekhalakhala ngokuthi uzahlala insuku eziningi evalelwe emelele ukugwetshwa okulakho ukudala ukwephulwa kwelungelo lakhe. UMarwa walile ukuthathwa amazwi esithi uRishwaya kamvumeli ukukhuluma ngentatheli zindaba. Ngokolunye udaba owake waba yisiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ umnumzana Mnyarathi Gereke namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokuqila inkampani ephathisa ukundleko yokwelatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola eMelika 400,000 US. Ingcitshi zezomthetho lezombusazwe zithi indaba lezi zombili olukaRishwaya loGereke njengoba bonke bengamalunga awezanupf zilakho ukungathoniswa ngemfanelo. Enye yalezi ncitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Community Solutions umnumzana Bhekimpilo Sibanda uthi amacala anje ayahlupha ukuthi aphathwe njani.
Siyabonga khonokho nje ukuthi bake baba convict. Ngenxa yalokho singabonga mhlawumbe amakhothi ethu lama-judges ethu maybe the judicial system yethu ngokwenza konoko. However, umbuzo olandelayo uyabe usithi wona bazahlala yini up until baqede isigwebo abasiphiwe. Ngoba uzakhangela ukuthi kwakhona ensukwini ezidluleyo lezi kubuye le appeal kamayithithi obe-convicted layo kodwa wa-appeal and she was acquitted. Ngokunjalo sine guarantee bani ukuthi abantu abanjengaboRishwaya bomkhupe they are going siyathina ukhulumende useserious ukuthi ya corruption.
Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcitshi esebenza lebandla le People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Ebet Chamuka othi ukunzima ukuba imithetho ndaba iphe izigwebo kumacala anje ngoba abantu laba belosekelo lweziphatha amandla zikahulumende lakubandla elibusayo
leyidili yokubafaka ejele ukuthi mabahlale ukuyenzela ukuthi abantu bahlale then ma abantu sebethukile sizabona laba ababini bequthwa futhi negale lekoti yeZimbabwe
kodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso i-African Leaders Group umnumzana Philemon Chuma uthi ukuthethwa kwamacala la kuveza ukuba uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
abantu laba siyazi sobala ukuba bayazwana lenye inkokheli yebandla wonke kungela lalokhu bayabotshwa uhulumende uyazama ukulwisana le-corruption
kusenjani kuphuma imibono etshiyeneyo ngokuphathelane lesicelo sesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Charles sokuba ukhitshwe kungwalo zomthetho welizwe umthetho we-Patriotic Act wona ojonge ukubophisa labo abakhuluma kubi ngeZimbabwe ingcwethi ecubungula ezomthetho eligqwetha elake lasebenza njengomthutshisi umnumzana Silence Siduli uthi umthetho we-Patriotic Act ulakho ukungakhitshwa ngenxa yokungathendeki kwemithethwandaba yaseZimbabwe
kusegcekeni nje ukuthi siyakwazi sonke nje ukuthi amajaji awe Supreme Court kumbe Constitutional Court or whatever court balalela izano so lo umuntu othi ufuna ukuhambisa indaba yakhe ku Constitutional Court uzidlalisele isikhathi akulanto enjalo vele udlalisa isikhathi lemali
kodwa ingcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network LAN umnumzana Ted Ncube uthi ukuphikisana nalomthetho kuveza ukuba uChari labanye bakhe ngabathandi eZimbabwe umthetho we-Patriotic Act usolwa ngabaningi abawubona kuyindlela kahulumende we-ZANU-PF yokujezisa labo abalembono etshiyene nekahulumende usephula ilungelo labantu lokukhuluma ngigceke besola okuyabe kubonwe nguhulumende kodwa yena uhulumende uthi uwethula lenhloso yokulwisana lenkohlakalo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnondolozi Ndlovu.
Israel izolo iqale ukulandela isinqumo sayo esokumisa ukuhlasela kwamahola amane ngelanga empini yayo leqembu lebutho eleHamas ngenhloso yokuthi abantu abasendaweni ezilempi eGaza benelise ukuphuma besiya ezansi yalesi sihlenge. Uhulumende waleli lizwe seveze obala ukuthi kakafuni ukuthi impile imiswe esithi udinga ukuthi abathunjwa libutho leHamas baqale bakhululwe. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhela yiHamas lubika ukuthi inani labantu asebefele kulimpi eGaza selifika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,800 iningi lingabantwana labesifazana. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhalwa wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eFreedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Ncube.
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumele alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week kwangantu akuyaba yi-1 week sokupheli kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel leHamas babe ngabantu who value ngesingisi ilo kuze i-human life uyayibona into yakhona yikho kufuneka kolokho akukho kunye ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena kode kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadivithwa ukuthi sebeyehluliwe it talks that will come. Yes
pho nxa akumi kanje yini engaphathisa ubona ngani impilo leyi manje izamiswa yini
uyabona impilo ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube ibabaphuzana. Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzakala ekucineni, kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela naleyo okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubula abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngaleyi century.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso Freedom Alliance, exoxa le Studio 7 eseSouth Africa. Uhulumende lonyaka kubikwa ezakupha izisebenzi zakhe imali yebhonasi efika kwisilinganiso sekhulu ekhulwini i-100% kuholo lamadola eMelika kanye lakumali yeZimbabwe. Ibhonasi le izaqala ukubhadalwa kuyena linyanga ibisicediswa ngenyanga kaMpalakazi. Izisebenzi zikahulumende zonke kubikwa zizaphiwa ibhonasi le ngasikhathi sinye kunyanga ezimbili lezi. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni oqhutshwe phakathi kwabameli bezisebenzi labakahulumende National Joint Negotiating Council. I-Studio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, unkosikazi Cecilia Alexander, othe bamukele ngenjabulo libhonasi.
Nasa sangana nehurumende pasi pe-NGNC tikadiskasa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende richabhadharwa sekudai kutanga muna November, chimwe chikamu chichabhadharwa muna November, chimwe muna December. Nyaya iripo ndeyekuti tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100% ye-US dollar component ne-Zim dollar component.
Namuhla sihlale phansi lohulumende siphansi kwe-NJNC sikhuluma ngebhonasi yezisebenzi zikahulumende yalo nyaka. Kuzabhadalwa ingxenye yakuqala ngolwezi futhi eyinye ingxenye ngompalakazi. Sivumelane ukuthi ibhonasi izabhadalwa i-100% emholo we-US dollar kanye lowe-Zim dollar.
Lo ube ngunkosikazi Cecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Uhulumende wazisa kumaviki edluleyo ukuthi ulungiselele ukubhadala izisebenzi zakhe amabhonasi la. Izulu lesiqotho eline lilolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulathi eMatopo esabelweni seMathabeleland South. Umoya wezulu leli uthethe uphahla lwamaklasi amathathu le-library okuchiye amabhuku emanzi, amabhentshi lezitulo zokuhlala eTowe Primary School lakho kubhidliziwe. Akula muntu olahlekelwe ngumphefumulo kumbe olimeleyo kule ingozi. Kubika intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda.
Abanye babantwana abafunde eTogo yabagoqela abakwesibanga sika-grade 2, 3 lo-4 sebefundela ngaphansi kwesihlahla ngenxa yalumonakalo. Ukwazana Sicilia Sibanda, umphathi walesi sikolo, uchasisa ngobehlele le nhlupho asebebhale lazo ngenxa yale ingozi.
Kwakungomvulo emini. Sathi sichayisa nje sabona kuthiwa le yezi aqalisa ukuba lo moya omkhulu silowuduma sibehlinga nemota. Then izulu laseqalisa ukuna khonapho kulo moya omkhulu elesiqhotho. Sithe nje izulu liqeda ukuna after 30 minutes sathola ukuthi uphahla sokonakile kusela phahla. Soluphume lonke. Lise-challenge besikhala ukuthi ngayo siyafulelelwa vele singakavali lathi sesekhona. Ukwenza nje siphinde sibisele ifurniture yethu ngendlela umnyaka ukuthi iqalisa wonke umuntu eredi.
Icommittee yabona ukuthuthukisa lesi sikolo, school development committee, ikhala ezimathonsi. Umnumzana Elvis Moyo ngomunye okule icommittee.
Izandla zethu zimfitshane, besibe sicele sokuthi ngabe siya sithola abangasiphakamisa basincedise sithole isipho.
Omnye umhlali waseGulathi umnomzana Jobe Mkandla ukhala ngoduba solibhekane lesikolo seTorhwe.
Sinansi isikolo sethu khona. Isikolo sethu singasikhanya asilamncele isikolo lesi. Ukuthi ngabe kuya ngokuya kodwa ufake ukuthi ngabe kule science igijima laphana ama cottage wonke labe phakathi kukhanya ukuthi isikolo lesiyana silaphana.
Usobhuku walumango weGulathi umnomzana Kipa Kenneth Dube ucela uZulu aphathise isikolo seTorhwe.
Abantwana bethu bafundela phandle. Befundela phandle lathi sidisparate asilakho ukuthi singaphangisa siphangeke uphahla. So esiyabe sikucela nje ukuthi wonke nje ongane ulomoya wokusincedisa thina. Bengasincedisa. Siyemukela ikakhulu ukuthi uphahla lwakhiwa.
Ezizalwane zakule indawo ezihlala kwamanye amazwe lazo sezisukule imizamo yokubuthanisa imali yokuphathisa ukuthenga amazenge okufulela lesi sikolo. Umnumzana Menzi Dube ngomunye wazo.
Siyacela kakhulu kubantwana beTorhwe laseMatopo as a whole, lama well wishers all over the world ukuthi besincedise kulo msebenzi esibhekane nawo. Siyakwazi ukuthi welfare yabantwana ibaluleke kakhulu. Mangabe kukhona othintekayo ezizwa unembeza wakhe umphusha ukuthi esincedise, siyacela ukuthi lisincedise.
Umeli weMatopo edalele eParliament njalo ngumphathi ntambo wezamandla kaGesi umnumzana Edgar Moyo uthi kuyabongeka okwenziwa izizalwane zakulumango ezihlala kwamanye amazwe.
Umbiko wafika sibili ukuthi sokube lomonakalo ngale ngathumela ke abantu izigijimi ukuthi ziyefika khona zenze iassessment yomonakalo owenzakalayo. Bakwenza ke lokho banthumela le mpikisa yakhona njengama procedures angikhona ngazisa ke abe Ministry of Primary and Secondary Education. Njengokwazi kwethu sonke ama processes e government ayathatha isikhathi esithile. We very much want to applaud that gesture in sense of responsibility by our diasporans.
Abazali babantwana abafunda eTorhwe Primary School ababalisi balesi sikolo esakhiwa ngomnyaka 1940 njalo silabantwana abadlula amakhulu amathathu bathi isikhathi sezulu sesifikile sebese sabela abantwana abafundela phandle. Imali yesitho 7 ngiseGulathi eMatopo igama ngwenza Jesus Fund.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali zomthelo olweZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, selusungule uhlelo lokufundisa osomabhizimusi abamankampani abaqhathi lezisebenzi ngohlelo olutsha olokukhokha imithelo besebenzisa inkundla zebulenjini be-internet kulokusebenzisa ukuthumela kungamaphepha. Unokuthi abahlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo olubizwa ngokuthi Tax and Revenue Management System TAMS luphanyekwe ebulenjini ngokugcweleyo ngomgqibelo owedluleyo, njalo umkhankaso wokufundisa ngokusebenza kwalo ukhangelelwe ukuqhutshwa okweviki qede usetshenziswe ngokugcweleyo lapho uZulu azathela ithumi lenzuzo yakhe esebenzisa loba umakhalekhukhwini wakhe kungasadingeki ukuba akwenze lokhu esebenzisa ibhanga kumbe ama-money agents. Isiphathamandla sohlangothi lweZimra olwethule imfundiso ngalolu hlelo kuzakhamizi Victoria Falls, umnumzana Oscar Matsivire, uthi bakwenze ngenhloso yokwelusa labo abangabhadali umthelo lokuzama ukwehlisa indleko ezisinda uZulu lapho ezama ukuhlawula umthelo.
Kade kusenzakala ukuqala ngendaba zama PP number. Nxa umuntu kade sithi nxa esiyayenza ipayment yakhe, nxa ebhadala ebank, umele ekhothe iPP number yakhe, ekhothe itax yet yakhe, ekhothe le amount. But in this new system, akusela mali ezihamba ku suspense account ngoba sesila ama sesila ma ku payment management sesile eZimra single account. Ku Zimra single account sithi zonke imali ezabe zibhadala they are going to be validated in a TIN number there. So it's not yet revenue up to until an assessment is raised.
Umnumzana Matsivire uthi lokhu kwenzelwe njalo ukwelusa labo abangakhokhi imithelo ukuze nxa sebethatha indlela yomthetho kube lula ukuba lobufakazi.
We are now linked lama mobiles, we send them ama SMS, we send them ama emails nxa bengabhadali. So it's easy now to track, we send them reminders for ukuthi kathesi ulama overdue date alokhu. Ama returns awakabhadali, ulama returns akho ngaka submit sabe sibathumezela both on email and through SMS.
Kodwa ezinye zezakhamizi ebeziphakathi kwemfundiso le ziyakusola lokho zisithi ukubhalisa ebulenjeni kusuka kube lukhuni. Umnumzana Robson Salimu ungeza njalo ukuba aluba kusenza izimra iqhubeke isebenzisa indlela yayizolo uzulu aze azwisise ukusebenza kohlelo olutsha lwebulenjini.
I-information abayifunayo, zathola ukuthi information yangkhona mhlawumbe vele information yabo 1990 something. So to transform from the old model e-filing to e-taxes to yenaleyo ukuthi ayichance yangkhona akuzwakali kwinto kwangkhona. It needed time for people to understand. It's not a 1 month thing like that what they've actually done.
Umnumzana Levi Mopakiri ongusomabhizimisi wokubaza izihluthunelo eChinotimba Old Market laye uthi uhlelo lwethamzi lelo samdida ngoba izolo inhlelo zobulembu bezingekho.
Iyayizolo beyilula why? Because mina ngangisebenza lo consultant. So sasisenza i-consultant ngiyawayenza into zonke. Ukuthi imali ifunakala yimalini ngangibhatala on monthly basis and I had no problem with that. So kathesi lapha bamba lapha bamba lapha sokuninga kusazwisiseka.
Okumsebenzi munye unkosikazi Liza Mabhikwa laye ukhala ngobukhuni bokufunda ithamzi le esithi lokhu kwenziwe ngesiphithiphithi.
Other people saying ukuthi khona into le beyi-run parallel like kube i-old system le new system beyizama ukuyikhipha gradual like khona ukuthi khona behle bethi ka-one because kungaba lama-problems.
Ehlaziya ngalolu hlelo emele inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana efincube uyalisekela inyathelo elithathwa nguhulumende ethi kuyadingeka ukuba kube le ndlela zalamuhla zokuxoxa imithelo kuhambelane lokwenziwa kwamanye ama
ukuze khona lokho kwenzeke kahle kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe imitshina yakulamalanga esithi phecelezi electronic system ukuze kuphungulwe inkohlakalo ekuphatheni kwezimali. Akufanelanga kube lezandla eziningi eziza kwenza ukuthi imali inyamalale, kanti ke imitshina nxa isebenza ngendlela efaneleyo iyakwazi ukulandelela imithelo ngendlela efaneleyo kungabi khona ababalekela ukuthela. Ikakhulu abazuza imali eningi kakhulu yibo abajwayele ukuthi babalekele ukubhadala imithelo.
Phezu kwalokhu Uncube uxwayise ukuba imali le kufuze yeluswe isebenze ngendlela efaneleyo njalo le thamzi le umkhankaso yokuyifundisa kufuze ube lula kanti phezu kwakho konke ivimbe inkohlakalo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi njengohlangothi basaphezu kokudinga njalo indlela zokuthelisa labo abazisebenzayo esithi ngenye indawo ilizwe leli elingenza isikhwama sikahulumende sibe lomnotho wokuthuthukisa ilizwe kodwa iningi elikhokhayo likhala ngokuqonga kwemithelo yalokhu lalokhuyana ngesikhathi isimo somnotho laso siqhubeka sisiba sibi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwakhathesi ke sikhangele kwezamagitale. Ukuhlelo Woza Friday liviki sileqembu elicula umdumo owerumba elibizwa ukuthi amaphathambuso lona eselethule isingu yalo entsha elesihloko esithi Intsoro. Amalunga abumba leliqembu adabuke etsholotsho kodwa asesebenzela kwele South Africa. Nangu umholi walo uMbonisi Mvundla exoxa loNtongamile Nkomo oweStudio 7.
Hey, 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 hey
Sibalibonani kustudio 7 ngakizo zonke izindawo ofikelela khona ustudio 7 ngilibingelelanga lesi sikhathi nokuzala ngizalwa edadamjena line echolojo ngaphansi kwaindlini kategulu ngizwelethulela iqembu lamaphathambuso iqembu elisha ngilisungule nomfowethu uDesire Dube lapha echolojo edadamjena line.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola ngapi?
Ngizobiza inombolo zocingo 0843055961. Ngizobiza nalezi ezinye 0653618190. Ungathintana nalezi namba uzothola ukwazi okuningi ngamaphathambuso. Besiyacela sicela support kakhulu bantu bakithi kubahleli bomcimbi, besicela ukuthi besiqhathe emcimbini. Nabathande umculo wethu bengasilandela ku-YouTube bethi amaphathambuso insoro, bazoyithola ingoma bexhumane nathi.
Yiwaphi amazwi owathiyela abalandeli?
Balandeli bomculo weRumba, sefikile amaphathambuso, siyafisa ukulijabulisa ngayo yonke iminyaka. Silikhiphele i-albhamu ngoba sesiqale nje sakhipha i-single track, okusho ukuthi ngonyaka ozayo liyeza i-albhamu lamaphathambuso. Sicela isapoti enkulu kakhulu kubalandeli, sicela isapoti enkulu kakhulu, besisapoti ngazo zonke izindlela. Siyabonga, siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu ku-Studio 7, sibonga kakhulu nakubalaleli, sibonga kakhulu na wonke umuntu osimamele njengalesi sikhathi. Siyabonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo ngokusipha uhlelo laphana. Ku-live talk lingakhohlwa namhlanje siqhubekela phambili sikhuluma ngokudaba lokuxotshiswa kwamakhansila namalunga edelela ephalamende awebandla le-TCC ngozithi unobhala walelo bandla. Singakefikani zihlobo, wothi sikhangele ezinye ezendaba ebezikhokhela. UNkosazana Henrietta Rushwaya lomnumzana Mnyarazi Kereke batshele imithethandaba ukuba baza qhubekela phambili bevalelwe impelasonto yonke baze bagwetshwe ngeviki ezayo. Izulu lesiqotho elineli lolaka lomoya omkhulu lidale umonakalo omkhulu labhidliza isikolo lemizi yemangweni weGulati eMatopo esabeleni seMathebeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.